Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe mhla ka 14 Mpandula 2018 abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bazimisela ukuphathisa imuli ukumangalela uhulumende emthethwandaba umlando wokubangela imfa yezihlobo zibulawa yisihudo esekholera eZimbabwe selibhekane lokusilela okukhulu kwenqoloyi ngoba isilinganiso sayo eziphaleni isehla okwamagama ngesikhathi ilizwe libhekane olunye udubo lokuswela idola lemelika lokuthenga inqoloyi kwamanyamazwe. Lokhu sokudale ukuqonga kwentengo yesinkwa elizweni. Buhlelo Woza Friday, lamhlanje silomculi uMagwaba and the Pioneers ocula umdumo owerumba. Kwamukelwe kanjani ukukhethwa kukaKirsty Coventry njengomphathintambo wezemidlalo kukhabhinethi entsha yakweZimbabwe? Ngenani kuhlelo lizwe okuningi. Ku-Live Talk, namhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera osobulele abantu abedlula abangamashumi amabili eHarare. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebule njine ya Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.